Kwala mgele mweni ngenjabulo nguntunga milinkomo.
Lo sithande kile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Lapha uzama nje ukukhipha into eziyangisisayo izayangisisa uhulumende ukuthi bebone ukuthi labo abasebenza bazohola ukwenzela ukuthi besebenzele edlabuzani ekusekeleni labo ababusayo.
Umphathi ntambo wezembiko uxotsha ibhodi yeZBC yonke wasusa lomqondisi walinkampani umnumzana Happyson Mochechetere esithi ufuna ukulungisisa lomsakazo.
Lazo izindlu lezi ezithiwa nguhulumende zihamba laphezulu kwamaphayiphi. Singafuna ukuthi uhulumende avale abloke amaphayiphi wona lawo awantshintshe iruti yawo abayithi ngesingisi i-rerouting yamaphayiphi. Le eyokudiliza izindlu ibe yi-last option.
Inhlanganiso yezakhamizi eChitungwiza Residence Trust ithi inhlolisiso eyenzileyo iveza ukuthi kulokungethembeki ekwabeleni ngomhlaba wokwakhela izindlu ngohulumende lecouncil okuyikho kubangela ukuthi kube lezakhiwe eziningi ezibikwa zingekho emthethweni.
Kulimpela viki zindala zombili enqikilana amaqembu amakhulu enguqu kungaziwa ukuthi iyozala nkomoni, njalo inkezo yeCastle Premier Soccer League iyoya kuliphi iqembu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Jonathan Moyo izolo uxotshe ibhodi yeZBC yonke wasusa lomqondisi walinkampani umnumzana Happyson Mochechetere esithi ufuna ukulungisisa lomsakazo. Izisebenzi zalinkampani zicele uMoyo ukuthi alungisise udaba lwalumsakazo kunyanga ezimbili ezedluleyo. UMoyo utshele intathelizindaba izolo ukuthi uphe iziphathamandla zalumsakazo isikhathi sokuthi zilungisise okuhluphayo, kodwa zacela amaviki amabili ukuthi zimuphe ugwalo olutshengisa indlela engaphathisa linkampani ukuthi isebenze ngcono. Kule mbiko ethi iziphathamandla zeZBC zihlezi kuhle njalo zithola iholo eliphezulu kakhulu, izisebenzi zona zingatholi lutho njalo zihlala inyanga eziningi zingaholanga. Ezinye ingcwethi zithi inyathelo likaMoyo lingabe liphathelane lokudonselana okukhona phakathi kwamaxuku ezanu-PF. Kodwa ingcwethi kwezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nhlanhla Ngwenya ongumkhokheli njalo wenhlanganiso ye-Media Monitoring Project of Zimbabwe utshele iStudio 7 ukuthi inyathelo likaMoyo lijonge nje ukulungisisa inhlupho ebesezihlasele iZBC.
Hayi, lo inguquko le khona amaZimbabwe akumelanga akhangelele ukuthi kuzoguqula inhlelo ukwenzela ukuthi kube lenhlelo ezilohlonzi kuZBC. Siyazi imbali yeZBC ukuthi iZBC isekela kulabo ababusayo. Lokhu yabakhona isekela labo ababusayo. Lokho kwenzakaleyo kuyikuthi nje kule ngxaki bese kule nkinga kuZBC, inkinga emayelana ngokuthi izisebenzi zona bezingaholo okwenyanga ezimbalwa. Lapha uzama nje ukukhipha into eziyangisisayo izayangisisa uhulumende ukuthi bebone ukuthi labo abasebenza bazohola ukwenzela ukuthi besebenzele edlabuzani ekusekeleni labo ababusayo. Angiboni mina ukuthi inhlelo zizoguquka.
Ye, kodwa bakhona abanye abathi lokhu kungakubangelwa ukuthi kuzana uPF kulamaxuku aphikisanayo. Umnumzana Moyo uyabefuna ukuthi la asebenzisa amandla akhe, kungakuliqiniso yini lo?
Ye, wonke umuntu lembono yakhe ukuthi kuyini okubangele lokhu, kodwa uzathola ukuthi labo abaxotshiweyo bebephiwe isikhathi sokuthi bebuye lamaphepha akhombisa ukuthi bazoguqula njani izinto kuZBC. Izinto ezivele zonakale ngokuthi iZBC izisebenza kade zingaholi, yiyo kuphela inkinga lengxaki enkulu ekhona. Yikho-ke bengisithi mina angiboni ukuthi kuzaba le nguquko enhlelweni. Into ekhona uzama ukuthi kungabi lento ezayangisa uhulumende omutsha. Ye, kulamahlukule kulokubangisana wezombuso lapha lalapha ya kuZBC, embusweni yelizwe. Kodwa-ke angiboni ukuthi yikho lokho okuxotshwe ngumoya. Kodwa lesithi sikhangela umbuso omutsha, isisekelo sombuso omutsha, sesikhangela isisekelo sombuso omutsha, uzothola ukuthi lokho akwenzayo kungaba nakho ukuthi kuphazamise isekelo sombuso omutsha, ngoba isekelo sombuso omutsha sithi labo ababusayo kumelanga bengenele ekumanagement kanye lenhlelo nje ze-ZBC lokhu esithi state media. So kungaba khona ukuthi uphazamise lokho okunqunywe isekelo sombuso omutsha.
Umnumzana Nhlanhla Ngwenya, yingcwethi kwezokwethulwa kwemibiko.